kanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakobulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19.
Ukuza kwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane laba baletalenta elokwenza amafilm lemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume nozulu ababone kumabona kuwo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba yisipiki enzaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelo yebandla.
Abohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe banikeza amankampani ayisithupha amalayisensi okusakaza. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakobulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Sekuvele ukuba phakathi kwabangamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo eZimbabwe jikelele. Abangamachumi amathathu lanye babo ngabaleli dolobho, konke labane abalahlekelwe umphefumulo. Lokhu sokulethe ukukhathazeka okukhulu phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcithi zempilakahle, ikakhulu khathesi izikolo zivuliwe lalapho imngcele ivulwa ngekhefu lekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kweMandebeleni lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu lengxenye i-164 abagulayo ngemva kokufumanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 72 abagoqela abane ababhubhe izolo kusuke namhlazi lichumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Abenhlanganiso zamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bazise ukuba baqoqa ukuyanikeza usizo esikolo seJohn Talak High School esingaphandle kwedolobho lakobulawayo esibhekane lohlupho lokuhlaselwa kakubi ngumkhuhlane weCOVID-19. Esikolo seJohn Talak kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Umfundisi wenhlanganiso yeChristian Alliance uKelvin Pofu uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho.
Now as we stand, brother, today we are going tomorrow. We think that we are going to be going to the logistics that we are going to be. Now we are going to be going tomorrow. 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 We are going to be going tomorrow.
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabazali olomntwana ofunda esikolo seJohn Talak Secondary School uchaza ngababhekane lakho.
COVID into ephilayo endesilayo endesihlalalayo phakathi kwethu. Lo mntwana oseJohn Talak unfortunately owamphakathi ngenelisanga ukuthi aphume, but abanye abatested positive bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba abaselele labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lo mkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Ngakho ke uNgwenya ukuthaze abantu ukuba bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Abantu ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus subhahile khonapha kithi koBulawayo nasemathebeleland. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonoko esihlala silitshela ngakho. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kweleSouth Africa kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munwemunye 9046 abahlolwe batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulumkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8195 sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngamalayisensi okusakaza elizweni olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe bazise ukuba sebegqibe umsebenzi wokukhangelisisa amankampani abhalele ukuthola imvumo yokusungula lo msebenzi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathelo izindaba lamhla owenzelwe emahofisini abeZimbabwe Media Commission eHarare wokuveza abakhethwe ukuphiwa amalayisensi emisakazo kamabonakude. Elinye lamalunga ebhodi yeBuzz, uMnumzana Rodney Mazeyewe, uchasisa ngabakwenzileyo.
Umsebenzi lowo sakhangela ama-applications abuyayo, sayenza lama-public inquiry. Laba abaphumelelayo yilaba abayisithupha. Sinike abayisithupha ama-license ITV. Oqala iJester Media Private Limited, trading as 3KTV. Wesibili Zimbabwe Newspapers 1980, Private Limited, trading as ZTN. Wesithathu Busununguko Media Private Limited, trading as NRTV. Then sokubuya Acacia Media Group Private Limited, trading as Bumba TV. Westland Feto Communications Private Limited, trading as Kiona TV. Oukina Westupa Channel Zimbabwe Private Limited, trading as Channel D.
Ukomishina Qhubani Moyo isiphathamandla kwenye yala mankampani kamabona kude eyeFeto Communications wamukele ngenjabulo ukuba inkampani yakhe ibe ngeyinye yabakhethiweyo ukuphiwa ilayisensi. Umoyo veze njalo ukuba isigodlo salomsakazo weKiona TV sezaba koBulawayo loba nje ezosakaza ilizwe lonke.
Okuzakwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labaletalenta elokwenza amafilms lemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababone kumabona kude. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba isitiji esizaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla kuhlanganiswe ndawonye kwenzela ukuthi siphumelele njengelizwe leZimbabwe.
Lanxa uzulu labenhlanganiso ezilwela ukuthukululwa kwamagagasi elizweni okubalisa eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations zisithi kulinyathelo elihle lithethwe ngabeBuzz okwakuqala embalini yelizwe, abajabuliswa yindlela ekhethwe ngayo labo abathole amalayisensi. Umqondisi weZacras unkosikazi Vivian Marara Shangasha uchasisa ngabakhonona ngakho.
esingakuthakazeleliyo yikuthi abantu bangkhona abanikwe ama license akula diversity ekade sikhuluma ngayo. Okukhona yi plurality, okusalayo yikuthi abantu laba bazabe broadcaster i content enjani, bazabe broadcaster yini i content etshiyeneyo esingayijayelanga eyenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ekwanise ukuthola into emchazayo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe labo bathi lanxa belemukela lelinyathelo elithethwe nguhulumende kabasuthiswa yindlela akhethe ngayo abaphumelele ukuthola amalayisensi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Mnende uchasisa ngokungasuthiseki kwabo njengenhlanganiso.
Amakhampani la anikwe amalayisensi kukhanya ngamakhampani avele elamalayisensi kumbe ngawamaphepha kumbe ama-radio station. Besicabanga ukuthi ibhazi izafuna layo ukuthi kube lo tshintsho esikhiweni abayithi i-diversity ukuthi ama-views abe etshiyeni benike abanye lapho abangela amalayisensi.
Abebhazi bathi amankampani ayisithupha la asetholiswe amalayisensi okusakaza kumele abe esemoyeni phakathi kwenyanga ezingaba ngumnyaka lengxenye 18 months. Nxa bengasungulanga umsebenzi phakathi kwaleso sikhathi belakho ukuwathathelwa anikezwe abanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Intatheli izindaba uHopewell Chinono obotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuvimba ukuqhubeka kuhle kwezomthetho ele obstruction of justice ukhululwe ngemali yesibambiso eyebail namuhla esethula lesi sinqumo edalela umthethwandaba ophakemeyo weHigh Court. Umahluli uJustice Tawanda Chitapi uthe umanje waphazamisa ngokungakhululi uChinono. Omxwayise wathi angaphindi ukusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini obe-social media ukwephula umthetho. Inhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights ibisilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi isola ukubotshwa kukaChinono. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obekudale likamahluli lapho uChinono ekhululwa uthe ukubotshwa kwakhe kuvele kutshengisa ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa elizweni. UChinono ke wabotshwa njalo bona lo mnyaka esetheswa icala lokukhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngodlakela. Wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail esehlale okwenyanga elengxenye ejele. Lokhu kutsho ukuthi usezathoniswa amacala awetheswayo evela endlini yakhe. Kuyaxokozela kwelemelika kulandela ukhetho lukamongameli olusanda ukuqhutshwa okukhanya ukuba engumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden. Unqobe umongameli Donald Trump okuthiwa ufuna ukugoqula impumela yalo ngokungekho emthethweni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngokwamanje uBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usethule amavoti afunakalayo ukuze umuntu angene esikhundleni sikamongameli. Onqoba kukhetho lolu kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lasikhombisa 270. UTrump lokhu elwisa ngamandla ezabelweni ezijeneyo ezama ukuguqula impumelo yokhetho lolu kodwa kukhanya engani imithethwandaba yonke ithi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Usehambise imithethwandaba amacala afika phose amajumi amathathu kodwa kukho konke lokhu ukephansi. Usezama ukukhulumisana labakusa izabelo abakubadlala ama-Republicans ukwenzela ukuthi kudingwe abanye abantu abangavotela umongameli kuqula le-Electoral College. Ingcwethi kwezembusazwe zithi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho. UMnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele kucace ukuba abantu bavote njani.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty
clearly. Sasizimisele ukuthi silungise konke lokho okumele sikulungise. Umhlaba wonke ubukele. Kodwa ke nxa sigangele zokhetho sibili kuzaba lama electors phela azabuya ayenze okumele akwenze. Elandela isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sizimisele uzangena esikhundleni ozangena.
The government, the United States government, will continue to perform its national security function as we go forward.
UBiden uthi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamvimbela ukuba aqale ukulungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uthi asingafiki isikhathi sokuthi uBiden enze lokhu loba kusobala ukuba umnqobile kukhetho. Abalandela okwenzakalayo abagoqela umnumzana Hloniphani Nkomo, isizalo seZimbabwe, bathi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lweMelika.
Lube lukhetho lube luhle kakhulu esayidini yami njengoba ngingumuntu obesupporta kakhulu ama-Democrats. Ama-Democrats ngisupporta kakhulu laphayana uJoe Biden ukuthi abe ngumongameli. So kwanjabulisa kakhulu mina ukuthi avotelwe abe umongameli. Kuzokunzisa ubuhlungu nje ukuthi njengamanje mase sibheke uTrump elokhu engavumi ukuthi udliwe. Yikho lokho osokusimangaza kakhulu ukuthi ilizwe linjenge-America kuyilona kathi sibhekele kulo kakhulu njenge-democracy. So mase yenza kanje uTrump nami ngiphelelwa ngamandla.
Esinye njalo isizalwane sakwaleZimbabwe uMnumzana Banda Moyo uthi kumele onqotshiweyo avume.
Abaholi kabafunde ukuthi ungadliwa udliwe. Fana lebhora or iboxer. Yonke imidlalo, imidlalo lo ungadliwa udliwe. Ungadliwa udliwe kadede, uDonald kadede.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika, uMnumzana Mbusani Mbuso Ntini uthi loba uTrump evimba kangaka, uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela.
UTrump vele akusela into angayenza ngoba sesifonile vele ukuthi ama-court cases akamaningi aselahliwe. I think asekwenza kathesi ukuthi sefuna ukujikela udaka ikakhulu endabeni ze-security le-foreign policy.
Kumavoti kaZulu, uBiden usethole Africa Post izigidi ezingamashumi ayisitshiyagalombili 79.7 million. Kuthi uTrump ulamavoti Africa Post izigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 74 million. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelweni ezijiyeneyo. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje uhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlakabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe womhlaba e-United Nations zithi sezilungiselela ukubuthanisa uncedo lokuphathisa abantu bakwele Ethiopia ababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray bengena kwele Sudan. Kubikwa kungaba leziphephele ezizinkulungwane ezedlula ezingamashumi amathathu lantathu 33,000. Kubikwa njalo kulabantu abazinkulungwane eziphakathi kwezine lezinhlanu 4,000 to 5,000 abangena kwele Sudan bevela kwele Ethiopia ngelanga. Ukuthi abenkampani elungisa imithi yakwele Melika ePfizer sebecela uhulumende weMelika ukubana abavumele ukuqala ukusetshenziswa komuthi wokuvikela iCOVID-19 owevaccine kusukela ngenyanga ezayo. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla kulabo abazama ukuziphilisa ngokusungula amabhizinisi amancinyane kanye lakulabo abasebenzayo ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimstats isithi imali edingakalayo ukuphilisa imuli eyodwa ngenyanga isifike kumadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 18,750 ngenyanga edluleyo. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesiphadla phakathi kukaNovemba zatholi emafigazana lakho singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi sizidinga ezingama-basics uzananzeka ukuthi enali imali vele isiwile isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma-19 or so. Kodwa okuzuza usizi ukuthi nxa ususiya kuzisebenzi le imali abayitholi khuluma kanje kathesi balutshwana abafika kuleyo mali abaningi vele babhelow 10,000 uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleke engaqedakaliyo ama-allowance angavuke ekhitshwe loba nini. Abantu abaningi eZimbabwe kathesi zisebenzi zeZimbabwe ziphila kabuhlungu ziphila kanzima kule stress esikhona kakhulu ebantwini nxa ukuthi abantu abasenelisi ukuphila.
Sesikhangela izisebenzi-ke njengenhlanganiso yeZCTU kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo it's just slightly below 10%. And 90% abantu abasebenzi. Abantu bazama ukuthi baziphandele sithi informal trading ukuthi abantu bazama ukuzincedisa apha laphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus yakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto banga-operate. Lakathesi abantu baloyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaneve le sebesehluleka lokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi ngubani ozakuthengela. Kathi abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi ngubani ozazithenga vele la ingela imali yokuhola. Abantu kathesi babo imali asebeyifuna kubela ukuthi hayi ena le ncane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu abakhe kwenzela ukuthi abe sidlitshwa nxa singelasithebo ekuseni ngaye azama ukuthiya iporiji zama ukuthenga ukuyithukele okuncanti kuphonge ukufaka khona phana yimpilo yabantu and sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abone ngenzani. Thina nje ezethithiwo asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi inflation iqansi siyaphezulu everest uhulumende kabuyele akazame esibili ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar nxa kusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kwenani umnyaka yabo-2014 kuyebona ukuthi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent nxa ukuthi iyatshintsha every month ayitshintshe every month nxa ukuthi umeyohola 520 siguqule nganali rate esetshenziswa RBZ. So thina nje ezeCTU sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga usiya ngokuthi umuma wakhona uthini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usesungule inhlelo ezimbala athi ngezokuvuselela umnotho welizwe. Kuzaqhutshwa umbuthano wokufundisa izakhamizi zeNkayi South imisebenzi yezandla kusasa efana lokupheka isepa yokugeza lamafutha okugcoba. Umbuthano lo uzakwenzela eVova Business Center. Umqoqi walolu hlelo umnumzana Thabani Munsaka uthi uzaqhuba izifundo lezi kungelambadalo. Uthi ufuna abantu abaningi babekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla ukuze bathole indlela zokuziphilisa njengoba imisebenzi isilela elizweni. Asizweni ingxoxo ayiqhube elontungameli Nkomo.
Martin Othinge yethu yithi okufanele siyithuthukise. Ngiyabe ngikhona ngeSaturday ngale eNkayi South ward 25 mhla ka-21 November ngeSaturday eVova Business Center. I-agenda yami ngifuna ukulontsha ama-projects in making green bars, petroleum jelly, washing powder and lotions. Lamanye ama-income generating projects. Ngithi bantu bakithi buyani ngobuningi njalo kulabo abalalele iStudio 7 asinquseni bonke obaba, omama labatsha abalesifiso sokuthi sizobonisana ngenhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi njalo ngakhohlwa imiganu lenkomitsho.
Kuyini okwenze wabona kufanele ukuthi uqhube uhlelo olunje khona ngapho eNkayi?
Kungumusa wami lothando ukubona abanye bami besenza okungabaphilisa.
Umnumzana Thabani Musaka ngumqondisi wohlelo lokufundisa uzulu wenkayi South imisebenzi yezandla oluza aqhutshelwa eVova Business Center kusasa. Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Abaculi abaningi abadabuka emahlweni wePlumtree badume ukucula umdumo wechibilika kumbe iRumba okungumculo ogijimayo. Kodwa namhlanje silomculi wedisco ngena ubingelele abalaleli intombi yakithi.
Ubanani obulisa ngothando nguPatience Masokana owazalelwa ePlumtree eShehanga, wafunda iprimary level yakhe eShehanga Primary School, isecondary yakhe Sitheli Secondary School eMpophoma. Ngabuya ngaqedelela isecondary level yami ePhakameni Secondary School eLupane eDongamuzi. Ukucula ngiqale ngo-2016 as a backing vocalist.
Usebenze kakhulu encedisa abaculi abaningi engovumelayo kumculo yabo nxa besenza imicimbi. Laye-ke sezimele yedwa okwamanje.
Ngo-2018 ngaqala eyami i-albhamu enesihloko esithi Wulili Mamangwe, ngizibiza ngoPatience Masokana njalo nasemculweni. I-albhamu iphume last year ngisane-albhamu eyodwa.
Upheshi njengentombazana esikhangeni kalandelanga inengi lakibo elicula iRumba kumbe iChibilika, kodwa ukhethe ukungena kumdumo wedisco.
Konke lokucula kusukela ekuthandeni uThe Late Mr. Denchande no The Late Queen uSis Patricia Majalisa engabamamela at an early age, ngase ngikhetha idisco ngoba lo mculo ungumthobanhliziyo phela kodavukile. Kojabulile uletha imofire njalo awugugi lo mculo wakithi, kuguga umuntu nembatata. Abantu baye bawuthakazelela umculo wami ngoba nje uvuselela leyo vibe yakudala.
Uzokele ntombi, phosela izwi kubalaleli utsholo ukuthi bangakuthola ngani.
Thando kubantu nesupporting ngayijabulela ngoba izowenza umehluko empilweni yami yomculo. Ngitholakala ku-Instagram as uPheshi Masokana, naku-Facebook Pheshi Masokana, naku-WhatsApp +27 83 380 9297 +27 83 380 9297.
Patience Masokana uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ufuna ukuba indlovukazi eZimbabwe kwezomculo wedisco, aphakamise umango adabuka kuwe wePlumtree. Nguye besilayo kuhlelo Woza Friday. Kwazo Patience, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Wakala mante ngwane, wakala waze wasa. Hailenda, itimu yesu lonke. Wakala mante ngwane,
wakala waze wasa. Hailenda, itimu yesu lonke. Wakala mante ngwane. So, kanjano, lupanum jano, lupanum sitas, bonis, bonibola, lupanum ufalo,
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele-COVID-19. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.